indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 7 kuzibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kungebhadi ke ukuthi ke engasekwenzanga ke lokho lathi sinje singabantu siyaphila yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar and imithi yonke kumafamasi yonke into nje ezakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje ne-United States dollar.
Ababalisi batshengisele ofisini kamphathi intambo yezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela abakade bekhalele umsebenzi kusukela ngenyanga kampalakazi ngomnyaka odluleyo babikwa sebeqalisile ukubuyela emsebenzini. Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo. Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababalisi batshengisele e-ofisini kamphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare lapho abasukele khona befola besiya ema-ofisini la. Isikhalazo sabo esikhulu ngesokufuna ukuholiswa ngedola leMelika. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi bahleli bekhala ngokwehla kwesisindo sekholo labo njengoba behlawulwa ngemali yebulenjini ye-RTGS loba kumakhala ekhukhwini ngesikhathi impahla enenge elizweni isithengiswa ngedola leMelika kanye lokuthi uhulumende abaphathi zokubatholisa ukusebenzisa okufana lempahla yokufundisa i-curriculum entsha ukuba itholakale ezikolo. Lokho kubuya ngesikhathi izikolo zikhangele ukuvulwa kusasa kodwa ababalisi bathi abasoze baye emsebenzini nxa uhulumende engenzanga lokhu abakhalaza ngakho. Ababalisi lezinye izisebenzi ziqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square ngemva kokuba sebevela enkambeni yamapholisa lapho abaqalise uhambo lwabo besiya emahofisini kamphathi intambo wezemali. Lapho befika emahofisini kaNcube bamfice ngekho bamaphandle becula bephakamisa amabhakane aveza izikhalazo zabo befunga ukuthi bazavukela njalo betshone lapho umfoka Ncube aze alungise izikhalazo zabo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ uMnumzana Fortune Jamela uthi amalunga enhlanganiso yakhe akasoze aye emsebenzini.
Kungebhadi ke ukuthi ke engasekwenzanga ke lokho lathi sinje singabantu siyaphila yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar and imithi yonke kumafamasi yonke into nje ezakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje ne-United States dollar noma nje uhulumende egcine inika yona i-delta imali yokuthi ke ikwazi ukuthi ibhadale lokho ekubhadalayo ngama-United States dollars. Kodwa kubuhlungu ngoba ayikwazi ukuthi yenze singathi yona i-prioritization i-government ukuthi bekwazi ukuthi priorities ibeka ngapi ukuqala kulandele lokho kulandele kubuhlungu khona lokho okuthi uMthuli Ncube nqanga sasekwenzanga khona lokho ungebhadi ukuthi ke abantwana bazalahlekelwa kakhulu ngoba thina ngeke sibuye emsebenzini singakuthola ngalokho. Kodwa ke sithe thina noma nje singasabuyanga emsebenzini siyabe sikhona apha siyabe sifundisa isuku zonke siyabe sikhona apha sifundisa free of charge.
UJamela uphinde wasola ukubotshwa kwenkokheli yabo ekuseni esithi lokho akusoze kubenze babuyele emuva ngoba kungayisile ukucala ukuthi baveze izikhalazo zabo. Uqhubeke ethi uthokoziswe luseko labalithola emapholiseni akade ezindaweni ye-Africa Unity Square wona ayalele ucommanding officer wabo ukubopha akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa aze aqale ukuhlasela ababalisi ngemva kokubotshwa kwabo uJamela uthe kube lokujikijelana inyoka ephilayo kwamapholisa enkambeni yeCentral Police lapho amagqwetha eZimbabweans for Human Rights abezobamela abuye abakhulula
ekufikeni ngeCentral laphana ke kufike kwaba lokuphoselana nje inyoka ephilayo akula ke osevuma ukuthi yena laba bantu ngibabophile ngibabophele ukuthi lokuthi ke ngithemba ukuthi bathe bevuta amachapter bathola ukuthi akula cala abangasibophela lona njengoba bake bathi ukusibopha sile Southern Caravan sisuke eMtare sisiza khonapha ke eHarare imatch yethu leyana iconstitution yethu yatshengisa ukuthi ke iyasivumela ukuthi siyitshengisele lapho singathakazeleli khona akukho ukuthi ke umthetho ungasibopha kulokho ngalokho ke sahamba ke khona ngabe hayi bafike basigcina sibo amaholo amabili silokho sikhona le kodwa ke ngemva kokufika kwabo umthetho bethu abasimelayo ama lawyers ethu bakhanya sebejikelana inyoka ephilayo ke bagcina sebesithi ke hayi la yilo in order isigezi izandla hayi thina laba bantu akula cala singabafaka lona bengabantu bona bathi hayi akula icala singabafaka bona.
Umnumzana Alistair Funye wenhlanganiso yabatsha eJerusalem Consensus ngumunye wabakade betshengisela. Yena ke uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akahlukananga lokamgabe ngoba uqhubeka esephula amalungelo abantu.
Ngasika lisehlakalo esenzakale lapha eAfrica Unity Square kutshengisela ukuthi kwaphonga ukutshintshwa ibizo from umgabe kwaba loMnangagwa. Ngoba siloku sibona ama draconian laws sibona ama section ama section e constitution abuse iyona igovernment esasikhayelela ukuthi izabe democratic to ebantwini isithi yona izenza izinto eziyabe zifiswa ngabantu njalo mina ukubona kwami kulilungelo lokuthi abantu be demonstrate especially sikhangele economy esikiyo especially nxa sikhayele indaba yama-teacher izwisa ubuhlungu ngoba singakhayela isalari yabo kade esireduce to $60 nxa uyikhayela ngama-bond kutshengisela ukuthi kwangkhona sekumele behlala imonthi yonke nge-$60 eyengakwani lutho engasebenzi anything ngapha kulama-fees bala bantwana ababevula kathi esingo-February besema-university bale mmula kumele bezikhangele endlini. So kutshengisela ukuthi into azibanga kuhleliswe.
Iningi lamapholisa belibonakala limile nje libukele ababalisi becula ngesikhathi ucommanding officer wesifazana ezama ukutshotshozela amapholisa ukuthi abophe akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Amanye amapholisa ebonakala ehlabela izingoma ebeziculwa ekutshengiseleni lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Odokotela abasafundela umsebenzi abakade bekhalala umsebenzi babikwa sebeqalisile ukubuyela. Odokotela laba bakhalale umsebenzi ngenyanga kaMpalakazi bathi bafuna uhulumende alungisise udaba lokusilela kokusebenzisa emsebenzini njalo ebabhadale iholo ngedola leMelika. Kube le nkulumo ezimbalwa lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kodwa akubanga lokuvumelana ngoba uChiwenga ubesethesa icala lokungenisa ezombusazwe kudaba lokukhalala umsebenzi. Wathi ngolwesihlanu odokotela laba bakhulumisane lonkosikazi Auxillia Mnangagwa umkamongameli welizwe bamtshela ukuthi isifiso sokuphindela emsebenzini balaso kodwa kumele kuqale kulungisiswe ingxenye yezikhalazo zabo ebalisa imali abathe abasela ngitsho leyo yokuya emsebenzini. Abaphathi bezibhedlela ezibalisa eZimbabwe lakoBulawayo bathi odokotela bakhangelele ukuthi ivikile isiyaphela bonke bebesebebuyele emsebenzini. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya ukuze sizwe obekusenzakala esibhedlela lesi.
Ye, hayi kungakuliqiniso lelo ngoba ekuseni namhla bavuke bebuya eofisini lezo bala incwadi zokuthi sebethenduka lapha ekade bekhalele khona umsebenzi. Bazibuyele bodwa abazange baforswe kumbe balandele ukuthi kubhale isivumelwano laba ngabantu abathe bona sebetshiya istrike babuye bazosebenza. Njengoba ngaphambilini ngile ngakhuluma ukuthi isibhedlela hhayi esisebenzeka nje kodwa kusebenzeka gadalazi. Yikho la amadokotela azanceda kakhulu. Ngokuthi babuye esibhedlela. Sibona nalamhla emini nje abaningi baphendukile. Kusasa nje kuzakhanya kucace ukuthi bangaki abantu ababuyeleyo kodwa hayi kukhanya babonakala.
Okutsho ukuthi lamhlanje bekusebenzeka bekungani kulabantu yini ababuya bezoyelatshwa?
Hayi abantu namhlanje bebebhalisa nje incwadi bazaqalisa ukusebenza kakhulu kusasa. Namhla bekusayenzwa lokho okuthiwa i-paperwork ngesikhiwa. Kodwa ke into ozayibona ke ngesikhathanya ukuthi sizavula indawo lezi bezivaliwe njengabo outpatient. Ukuthi abantu bazuze ukwelatshwa ngoba abantu besebeswela ukuthi bangaya ngathi. Yinto esikhangelele ukuthi sizayenza le amalanga abuyayo.
Likhangelele ukuthi lingavula nini kusasa yini?
Hayi kusasa kumbe ngolwesithathu sizaziswa sizabhalisa sibhale incwadi sikhuluma ukuthi hayi ngelanga elinje. Kuyaqala ngolwesithathu kumbe kuyaqala ngolwesine abantu sebengabuya. Kodwa kathi sisabona inano lamadokotela la ukuthi mangaki. Ukuthi senelise ukuvula le nto.
Like lakhulumisana yini labo asebephendukile?
Ye, bafikele ezandleni zami ngaba ngike baqalisa umsebenzi bengayibonanga mina kuqala. Bafika umthetho lo kahulumende ukuthi kumele babhale incwadi babuye kimi bazobona. Khulume labo ngibasayinile ukuthi sokule ncwadi esayinwayo ukuthi ba ulift ngesikhiwa kuthiwa ulift indebela ngazi ulift suspension le ebikhona. Leyo ncwadi ke ngayisayina ke i-suspension isiliftiwe umuntu usengaqalisa ukusebenza.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlangothi ezichiyeneyo zikahulumende zikhulumisane lenhlanganiso ezimela izisebenzi zakhe amacelo omabili edinga ukuzwisisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo zezisebenzi. Kodwa kubikwa kungelalutho olubambekayo oluphume kulo umhlangano lapho kusiyatshona ilanga. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Namhlanje eHarare kube lomhlangano wenhlangano ezijene zikahulumende ebezikhulumisana nenhlanganiso ezimela izisebenzi kahulumende amacelo omabili edinga ukuzisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo. Kodwa akulalutho olubambekayo oluphumileyo kulo mhlangano lapho kusiyatshona ilanga. Umnumzali Leopold Ncube ngomunye wezisebenzi kahulumende othi akalathemba lokuthi imizamo kahulumende yokukhulumisana lezisebenzi izaphetha ngempumela efunwa izisebenzi.
Awusalandele ukuthi vele akulalutho luzaphuma kuma meeting la akukhona lawo. Siyakwazi ukuthi uhulumende vele ngasoze avume vele ukuthi enike abantu laba ipay yabo ngama US dollar. Yena vele kala abantu laba ngamasela enxabelawo vele baye bezigcinela bodwa.
Udaba lweholo lezisebenzi kahulumende lubuya ngemva kokuba odokotela sebelenyanga bekhalele umsebenzi befuna ukwengezelwa iholo njalo lihlawulwa ngedola leMelika. Kodwa kumaviki adluleyo iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga lomphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo baqine ngelokuthi uhulumende ngasoze enelise ukuholisa izisebenzi zakhe ngedola leMelika ngoba ibhanga elikhulu lelizwe eReserve Bank of Zimbabwe RBZ lingelamali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ngo-Life Talk lamuhla sikhangela isimo esikhona elizweni ikakhulu udaba lwezisebenzi eziningi ezigoqela ababalisi, odokotela lezinye esezifuna ukholiswa ngedola lemelika athi ibond note. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBrithani unkosikazi Theresa May ulokhu ephakathi kokulwisana labebandla lakhe lamaConservatives ukuthi bavote besekela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano we-European Union. Elemelika leChina seliqalisile inkulumo zokuzama ukuqeda ingxaki kubudlelwano babo kwezokuthengiselana okuphezu kwemithelo. Abazali bathi bafuna indleko abazibhadalela abantwana ezikolo ukuthi baphiwe ukudla zikhitshwe ngenxa yokwesabela umkhuhlane wesihudo secholera esilokhu singakaphelisisi. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali abaningi ngoba bethi abantwana sebeyaqala ukudla okungahlanzekanga okuphekwa ezikolo. Abazali besaba ukuthi abantwana bangahlaselwa isihudo secholera okungela siqiniseko sokuthi isiphelile elizweni. Unkosikazi Linda Moyo ongumzali wakobulawayo uthi yena ukudla lokhu kuphekelwa endaweni ezingahlanzekanga okuyikho okwenza abantwana begule.
Ziyavulwa izikolo abantwana sebeyaqala futhi ukudla lokho okungahlanzekanga. Imbiza lezi zigeziswa zingahlambuluki. Abapheki labo bakhanya bengahlanzekanga. Mina vele ngithi uhulumende kakhiphi isinqumo sakhe sokuthi abantwana baphekelwe ezikolo ngoba kuyingozi kakhulu lokho kumpila kahle yabantwana. Siyakhala bakithi njengabazali ukuthi hayi uhulumende kathathe isinqumo sakhe lesokuthi abantwana baphekelwe.
Omunye njalo umzali wakobulawayo unkosikazi Tabeth Mpofu uthi indaba ye-feeding ayimphathi ngoba ethi kakwazi ukuthi ukudla lokhu kulungiswe ngandlela bani phakathi kwembiza ezinjani. Ngabe abantwana baphiwa amahewu bekungaba ngcono.
Zali indaba le-feeding imnanza zikhulumela mina ngedwa ngokwami ayimphathi sibili ngoba kangikwazi ukuthi ukudla lokhu nxa kudliwa kuyabe kuvele ku-prepare njani. Le ndaba futhi yokuthi ukudla kumele kudliwe kukhudumala. Kodwa lokho bakudla sokunjani abantwana? Kuvele kuphekwe phakathi kwembiza ezinjani? Kuphekwe njani? Hayi, sina vele ngithi ngani abantwana baphiwe izinto ezinjengamahewu. Ngaze aphiwe ka-1 ngeviki kungcono kakhulu kulokuphiwa ukudla esingakwaziyo ukuthi kuphekwe njani.
Unkosikazi Zandile Zulu, olomntwana ofunda esikolweni esisenkulumani, uthi ukhathazekile ngendaba ye-feeding ngoba ethi imali leyi isuke yafakwa ndawonye leye-school fees. Ethi abantwana bayadla ukudla kwakhona bengazi ukuthi kuhlanzeke okunganani.
Izikolo ziyavula kusasa, mina ngile stress ngendaba yoku-feeding yabantwana. Okungikhathaza kakhulu ukuthi imali le yafakwa ku-school fees. Yethu abantwana bayadla ukudla kwangkhona asikwazi kubana kuhlanze okungakanani. Umntwana wabuye ekhala ngesisu wanjela ngothisha kade abalidlayo lile mpehlane, wanjela ngothisha kade alidlayo alifakwanga amafutha alebelengelasawuto. Why imali le ivele ingabi separate? Umntwana kube yithi abazali isikhethe ukuthi sifuna sibhadale umntwana edle kumbe sifuna singabhadali umntwana engadli because khathi esikule kholera. Silefi yothi ukudla kwakhona kuphekwe ngendlela ehlanzekileyo yini izimbiza zangkhona wedali. Isikhalazo esikhulu kakhulu engisikhiphayo.
Umnumzana Matthew Siziba olabantwana abafunda ezigabeni ezijiyeneyo abanye beseboarding labafunda besuka ngekhaya uthi abazali bayenelisa ukuthi abantwana babafakele imphako yokudla esikolo ngakho ubona kungela sidingo ukuthi baphakelwe esikolo.
Ayingijabulisi indaba ye-feeding leyo ngoba i-feeding leyi ilamanye ama-charges ahambayo esikolo ahlanganiswe le school fees. So kuyasihlupha ukuthi kanti yona leyo feeding ithutsha ngapi njengoba nanku thina abantwana siyakwanisa ukuthi sibanike izikafutini bahambe lazo So which each and every hour by ufanele badle something. Each and every hour kuya ufanele badle badle okusesikafutinini okunye badle okuloko kuba kunikwe isikolo. So imali yangkhona mbona ngazani ikhwelile kakhulu iphezulu and futhi thina as afford. Uthola ukuthi ngabe kuthi abavuma ukuthi ovuma ukudla azivumele ukudla abhadale ongafuniyo ayekele kube nje into umuntu ozikhethela yona.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali bekhathazekile kakhulu ngoba bengazi ukuthi ababalisi bazahamba na emsebenzini bethi intengo yempahla zesikolo lamabhuku iphezulu kakhulu. Nanku ababalisi benhlanganiso yabafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bebetshengisela namhlanje besemba phansi besithi kabazi ukubuyela emsebenzini umphathintambo wezemali aze alungisise izikhalazo zabo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo walelo lizwe. Yena oyelatshwayo elizweni elingumakhelwano eLimpopo kulandela ukugula kwakhe ngenxa yestroke kunyanga ezintathu ezedluleyo. Amasotsha la ahluthune umsakazo walelo lizwe ethula umbiko wokuthi afuna ukubuyisela umbuso okhululekileyo. Obekhuluma uLieutenant Kelly Onde Obiang ukhuthaze abasakhulayo ukuthi besukume bezilwele njalo lebutho lincedise kulokho abakwenzayo. Imota ezinkulu lamatanka kubika kubonakala esigodlweni leso eseGabon iLibreville njalo sokule curfew kukanti lentambo zobulembu beinternet seziqonyiwe. Umsakazo weRadio France International uthi isotsha lesihlanu eliphunyuke abanye bebotshwa litholakale licatshe ngaphansi kombheda. Uhulumende uthi uzadingisisa ngalabo ababikwa bebencedisana lamasotsha la abagoqela amalunga enhlanganiso ezizimeleyo, amabandla aphikisayo kanye labanye abakubutho. Imoli yakobhongo isibuse okweminyaka engamachumi amahlanu, 50 years, kulelo lizwe ngoba umongameli okhona utshelwe umbuso nguyise umnumzana Omar Bongo ngomnyaka ka-2009. Usanda ukunqoba kukhetho luka-2016 lanxa iningi lisithi lwalulokuqilibezela njalo lungakhululekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Sekusuka kube sengathi ngumkhuba okhulayo e-Afrika wokuthi uma kukhona ubukhokhelo obungasathandekiyo kuhluthunwe izintambo zombuso kusetshenziswa amasotsha. Sibone kusenzakala eZimbabwe lokho, besikubona kusenzakala e-West Africa emazweni amaningi, kwenzakala nalapha e-Southern Africa eLesotho. Abantu base-Afrika sekungathi sebefikelwe isikhathi lapho abangasawethembi khona ama-elections, ukhetho njengoba belukhona nje e-DRC kodwa umphumela wakhona uphunzile, akukacaci ukuthi kuzelwe yintombazana noma kuzelwe umfana. Yikho kusuka kusalele laba abaphethe isibhamu ukuthi kube yibona abazakuba ngababelethisi bemibuso emitsha.
Isenzo lesi sehluke njani lokwenzakala eZimbabwe khona okwamukelwa yi-African Union?
Khona kungumkhuba omubi ukuthi inhlanganiso enkulu enje African Union ibe ndebe mbili ezindabeni ezifanayo. Kungase kuthi komunye bayavuma komunye bayala, kufuneka ukuthi inyathele lilodwa lime liqonde lingavumi ukuvunguzwa ngumoya ngenxa yokuthi namhlanje sekungomnyo othile abamthandayo kusasa ngabangamthandiyo. Kumele kube nama-principles alandelwayo ngaso sonke isikhathi.
Mhlawumbe bengathi okwenzakala eZimbabwe kwakule mpawu zokuthi kuqondile.
Khona ngendlela okwenziwa ngayo eZimbabwe abakwenzayo basuka bahlakanipha, into yabo bayenza sengathi ilesikolo phakathi ukuze nalaba abangathi ayiqondanga bathole indlela yokuthi bajidise sathatha indaba sayiphanyeka emthethwandaba welizwe waphuma isinqumo sokuthi konke kwenziwe ngendlela. Kodwa singabuye sikutsho futhi ukuthi umgabe bese hlale kakhulu ezweni laseZimbabwe ukuthi wonke umuntu bese khathele ngaye okade kusenza ukuthi noma esuswe ngendlela ezingekho emthethweni kube nabanye ababathelelisela amazinyo laba abakwezileyo ngoba sebedinakele njengokuthi leli khehla sekukade laquthe embusweni ningasela noma yini eliyaziyo engasa ilizwe phambili.
Khanya kungenzakalani kulabo amasosha asebotshiwe?
Lesi senzo sibi ngokuthi ungasenza uphumelele uliqhawe, ungasenza ungaze waphumelela uyisigangi esimele sigongodwe. Sebeboshiwe, sebebanjiwe, bazogwetshwa kusiya ngemthetho yakuleliyazwe. Kungenza ukuthi bagwetshelwe ugodo noma bagwetshelwe ujeledilika. Konke lokhu akusizo zinto ezimbi, yibo ububi bokuthi umbuso utshintshwe uguqulwe ngendlela enjengale yokuphatha inganono.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eSetswana kwele South Africa. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMathinda Ndlovu uthi iqembu le-Orlando Pirates lase-South Africa lilakho ukukha phansi ngensonto lapho elizadibana khona lentshantshu zakwele Zimbabwe iqembu le-FC Platinum enkundleni ye-Barberfield Stadium koBulawayo. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lele Orlando Pirates azadibana ngensonto enkundleni e-Barberfield emdlalweni wakuqala wesibaya sikaGroup B kumncintiswano we-CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lithethe isinqumo esokuba lidlalele imidlalo yalo ye-CAF Champions League enkundleni e-Barberfield koBulawayo ngemva kokuba inhlanganiso ye-CAF ithe inkundla yemandava esezishabane yayilungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Ngokokuqala ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League, ikanti iqembu le-Orlando Pirates like lanqoba laphakamisa inkezo ngomnyaka ka-1995 ngesikhathi lomncintiswano usabizwa ngegama elithi Cup of Club Champions. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMathinda Ndlovu uthi abafana be-FC Platinum balalo ithuba lokunqoba ngensonto.
We are two nations that play totally different type of football. But if you look at the professionalism part of it, South Africa.
Singamazwe amabili adlala ngendlela eyehlukeneyo kakhulu, kodwa umehluko ukuba kwele South Africa benza izinto zabo ngendlela eqondileyo, ikanti thina silabadlali abanetalenta elimangalisayo. Bona nje ukuba akabasweli lutho, kodwa nxa iqembu le-FC Platinum lingaqoxeka lingenelisa ukukhulela iqembu le-Orlando Pirates.
Iqembu le-FC Platinum likhangelele ukuba lifike koBulawayo ngolwesibili lizolungiselela lo mdlalo wangensonto. Amanye amaqembu akusibaya sikaGroup B ngabalisayele e-Etoile Sportive du Sahel elase-Tunisia kanye lele-Horoya Athletic Club elase-Guinea. Kusenjalo inhlanganiso yezifa ikhuphe umbiko othi itikiti elichiphileyo elokungena enkundleni libiza amadola amahlanu kuthi eliphezu kwalelo libiza amadola alitshumi. Ikanti lapho okubiza khona kakhulu abalandeli kumele bayehlukane lamadola angamatshumi amabili. Lo mdlalo ukhangelele ukuba ubukelwe izibukeli eziningi njengoba iqembu le-Orlando Pirates lilabasekeli abaningi edolobheni lakoBulawayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi batshengisele ofisini kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela abakade bekhalala umsebenzi kusukela ngenyanga kampalakazi babikwa sebeqalisile ukubuyela emsebenzini. Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.